Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Mabasa 2020 uFlexitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806.
Lapha besizomelele ezirachisa Swanda initiative idoneta izinto eton groove ukuthi uncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Isibhedlela seton groove sakobulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele silombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama semali yokuphathisa abasakhulayo sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi labakade sebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lonke jikelele ngokutshona kwelanga layizolo beselizinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu phose isigidi esisodwa 988,469. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 212,056 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lantathu 33,273 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Njalo selibulele phose inkulungwane lengxenye 1,467 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,091. Isibhedlela seThorn Grove sakobulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19 ikakhulu kuzisebenzi zezempilakahle. Lesi sipho sivele ebantwini abathile inhlanganiso ezizimeleyo lezemidlalo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benelise ukwelula izandla benikeza lesi sipho bagoqela umsakazi wakobulawayo owaba lodumo esebenzela iZBC esesisebenza naye njalo kulumsakazo u-Ezra Chisa Sibanda abenhlanganiso ye-Danish Church Aid abeqembu lomdlalo wenguqu ele-Chicken Inn Football Club lo-Adelaide Shelley onikeze isipho sezigqoko lezicathulo kwasebekhulile abahlala emzini we-Ekuphumuleni Old People's Home. Limpahla egoqela ama-mask ama gloves lokunye ijonge ukusetshenziswa ekuvikeleni ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19. Udokotela Solwayo Ngwenya emele uEzra Chisa Sibanda Initiative uchasisa ngalesi sipho sabo.
Lapha besizomele Ezra Chisa Sibanda Initiative idonator izinto eton groove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we coronavirus. Kudonetwe amagawuni, ama-goggles, ama-space suits, ama-gloves, konke khonoko kuzancedisa ukufayita i-coronavirus.
Umnumzana Juda Ngwenya omele iChicken in Football Association uthi bakubone kubalulekile ukupha imithi yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphe ama-sanitizers angu-50, ama-5 liters, sapha ama dishwashers angu 84 by 2 liters, sapha izinkwa ezingu 50. Isizathu ukuthi lathi sihlanganyele ekulwiseni umkhuhlane lo.
Unkosikazi Adelaide Shelley uphe impahla abemzini ogcina asebekhulile owe ekuphumuleni Old People's Home ethi kubalulekile ukupha impahla ezikhudumalayo.
Namhla ngiphe izigqoko ezomqando lesicathulo ngisipha omama abase Old People's Home ekuphumuleni. Isizathu ngenisa amakhanda ngomkhuhlane lo owe COVID-19, and umkhuhlane lo ujwayele ukubamba kakhulu abantu asebekhulile. So lami ngithe njoba nasihlangene ngaleyo ndaba lapha, lami ngiphe okuncane ukuthi ogogo labantu abasekuphumeleni labo bangangena umqalo.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu izipho abazithole namhlanje.
Kukhathekileyo ukuthi abantu bakoBulawayo ungakhathaleki ukuthi bakuliphi isigaba somhlaba balokhe beqhubeka bencedisa uBulawayo ukuthi afikeleke kulesi sifo sobhuqazwe se-COVID-19.
Umphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubonye kakhulu izipho ezitholiswe leli dolobho. Unkosikazi Ncube uhle wathatha leli thuba lokubikwa ukuba uhulumende usetholise idolobho inkulungwane ezilitshumi zokulungisa imigodi yamanzi eNyamandlovu ukuze idolobho lithole amanzi.
Kumbe uphe iFirm Group, kumbe uphe iMpilo, kumbe uphe iUBH, kumbe uphe ekusileni, kumbe uphe ama-clinics ethu, you are actually responding to i-COVID-19. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu 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 ngomsebenzi owenziwa ngama-well-wishers ethu countrywide, wide, lalaba baku-diaspora. Thank you so much ngemsebenzi emihle ngisuka khona ngigijimela ukuya kwamukela umgodi odrilwe ngabanye ekusileni hospital khathesi.
uBulawayo okwamanje ulabantu abalitshumi asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 selibulele oyedwa. Izipho ezitholakale namhlanje zikhangelelwe ukusebenza ekumelaneni lemikhuhlane. Okwamanje isibhedlela siphakathi kokulungiswa ukuba silungele ukugcina abantu abangafunyanwa sebele-COVID-19 sebegula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars, ezakwabelwa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa imisebenzi yabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi imali izaqondiswa kwabasakhulayo ukuze kuncedwe asebelahlekelwe yimisebenzi, ikakhulu labo abakumsebenzi yezandla, ngoba kuyibo ababhekane lodubo olukhulu ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19. okuningi ngalesi sikhwama langenhlelo zikahulumende zokusiza abatsha abangela msebenzi. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Saliwe Njelomole olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama-cooperatives, ama-associations ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangelelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphazanyiswa ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza. Ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akuleli ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizimisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilawa abakunhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club, kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha, amakampani achiyechiyeneyo.
Labo abazathola leyo mali bazabe bethola malini?
Labo abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama-associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3,000. Sithi ke labo lamakampani abo na-formally registered yiba bazathola ke imali efikisa yona i-5,000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangela amanye ama-requirements, for example i-company registration okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza ngokusemthethweni, labo bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi ezisemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi na abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokhu ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla, khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabe ngela. Kodwa into ezaba ezahlupha kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalisile kusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social welfare.
Ngike ngaxoxa labantu abathiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni. Bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni, kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela imisebenzi. Kodwa singakhangelesisa futhi laba bona laba abaphathiswayo babuye bazihlanganisa, babuye babumba yona inhlanganiso zabo, kuba lula ukuthi baphathiseke nguhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha, ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yona esithi wona ama-entrepreneurial skills, bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo, ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile, loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile. Kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi selisise le mali na.
UNkosikazi Saliwe Njolomole lilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council ubexoxa loMike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisezwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Yebo, mthwaka komuhle, liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sibe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusizi ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMikhobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indiza mtshina zama drones kwele South Africa zincedisa ukusakaza umlayezelo wokuthi abantu bazivikele njani kugcikwane le-COVID-19. Umanisipala weTzaneen eLimpopo nguye okhokhela lolu hlelo esebenzisa ulimi olukhulunywa ngabaningi kulindawo. Umkhokheli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un obikwa egula ulokhu engabonakali emphakathini. Imisakazo lamaphephandaba ethule imbiko ehlukeneyo ngalolu daba njalo iziphathamandla zalelo lizwe zibikwa zisithi uyaziphilela.
Kathesi wothi sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni kudaba olumayelana lezenotho.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni kobulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida ebulawa yiVendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanjwe nalo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukuza ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasoze bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo into nje eyenziwa kusenziwa ipublicity ukuthi ukhanya ingani uhulumende kamnandi kagogo lento ayenzayo, kodwa ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakala.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri, ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali le izavela ngaphi, njalo izanika abantu abanjani, njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali le. Siphongwizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama companies lama shops amancane, kodwa hayi ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye indlela zokuphonga ukufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Jirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathisa amabhizinis amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le iprogram, baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha kobulawayo a-applya, kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto yokubhayizisa abantu, yokuvala abantu amehlo ngokuqhutshelwa abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMashi Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu, babona vele kuligceke vele elingelalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khonapha. So hayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu i-Public Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxotshi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Lanxa kwezinye indawo zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane we-coronavirus, inzalo yakugodlwayo kayimelelanga ukuthi ize ikhangizwe lolu lwazi. Ukwenqabela lolu dubo lokungatholi ulwazi olweneleyo, abanye abadabuka eFilabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inhlanganiso zokuthuthukisa lesi siqindi. Basungula njalo amaqembu okukhulumisana beyabelana ulwazi enkundleni zokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umnumzana Nkululeko Chuma, ochasisa kabanzi ngabakwenzayo njengenzalo kagodlwayo.
Njengenzalo kagodlwayo siphume lama-initiatives amabili. Eyokuqala ibithiwa igodlwayo Community Development Trust. Igodlwa Community Development Trust inhlanganiso ebunjwe izakhamiza kwaGodlwayo ezisendaweni ezishiyeneyo. Oko esasiqale ngakho yikuthi sasivule inkundla ku-social media ku-chat group okuthiwa iGodlwa Development Forum. Sithe sikhulumisana kunkundla leyi kwasokuphuma imbono yokuthi thuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantu abanjani silethe ezinhlelo ezizakhangela ukuthuthukiswa kwesigaba sakoGodlwa. Yikho ke sibunjwa nenhlanganiso iGodlwa Community Development Trust, sayirejista ke ze trust, sasesibumba ke futhi inhlanganiso le iGodlwa FM Initiative ukuthi ke ibe inhlanganiso ezakhangela into zemedia ukuhanjiswa kwembiko esigabeni sakoGodlwayo. Nxa kusiba lethuba uhulumeni sithi singena kuhlelo lokuthi anike izigaba ama license ukuthi izisakazi lathi sitholakale njengoGodlwayo, siyingxenye lathi sibe lesitishi koGodlwayo esizasakaza indaba zakoGodlwayo. So ngalokho ke kuthe kunjalo ke njoba sewuqhamuke kumkhuhlane weCOVID-19 ubangela ligcikwane leCorona, sasesi ubona kufanele ukuthi sibe lendlela yokuhambisa imbiko ebantwini bakithi ukuze bathole ulwazi mayelana ngalolu gcikwane. So sakwenza lokho ngokuthumela imbiko kuma chat group. Savula ke chat group ebithiwa yinsiza Corona Alert, lapho besixoxa khona labantu bakusibachasisela. Kanti futhi sasebenzisa i-chat group iGodlwa Development Forum, sasebenzisa i-chat group eGodlwa FM ezimbili ama-chat group lawo ukuthi sichasisele abantu ngegcikwane leli. Kuyikuthi sinanzelela ukuthi imbiko ebivela kuhulumeni ibiphuza ukufika ebantwini, abantu lokhu bengazwisisi. Njalo ithi nxa ifika ilotshwe ngesilungu, kanti abantu bakithi abaningi bazwisisa ngcono nxa bebala ngelimi lesi. So kuthe kunjalo kuma chat group lawa sasesinxusa abantu abaqathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kokugodlwayo. Sizaqhubeka ngale ingxoxo kusasa. Uhulumende weLebotswana usebike ngokuqhelisa isikhathi sohlelo lokwalisa abantu ukuhamba-hamba ule-lockdown ngeviki elilodwa njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu sekunike abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe, iningi labo elibhekane lobunzima, ithemba lokuthi impilo isizaphose ibuyele kusimo saphambilini kwe-lockdown. Yintetho lezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana.
UMongameli Mokgweetsi Masisi wakweLebotswana ubike ngomvulo ntambama ukuba ilizwe lakhe lizaqhubeka ngohlelo lwe-lockdown kusiyafika mhla ka-7 kuNkwenkwezi. Kodwa eBotswana izaqhubeka ilokhu ibamba umthetho kuze kufike u-22 uNkwenkwezi, kuyindlela okwalesiqiniseko ukuthi akulabanye ababanjwa belo mkhuhlane we-coronavirus.
The COVID-19 Presidential Task Force advise the national lockdown.
I-committee ye-COVID-19 Presidential Task Force icebise ukuthi kwengezwe i-lockdown ngeviki elilodwa kuqala mhlaka 1 kwenkwezi kusiya mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi, kuthi amaviki amabili alandelayo siqale ukuyekethisa. Lokhu kuzakwenzakala uma sibona ukuthi kulokuphumelela kwesikwenzayo.
This recommendation.
ELebotswana seliphose lifike iviki lingazange libhalise umuntu obanjwe legciwane le-corona. Kuze kufike lamuhla kulabantu abangama-22 ababanjwa umkhuhlane we-corona kweLebotswana, kuthi oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana bathi kuyathembisa ukuthi uma ungaqhubeka ungela nani eliphezulu lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus, uhlelo lwe-lockdown lungaqala ukuyethiswa mhla ka-7 Nkwenkwezi. Umnumzana Mthabisi Dube oweZimbabwe seHaveron uthi impilo inzima kuye wonke umuntu ngesikhathi se-lockdown, ngakho kungaba zindaba ezinhle uma impilo engaqala ukubuyela esimeni sakuqala.
Akulula ukutshona uhlezi ungazi ukuthi kusasa injani. Zindaba ezithembisayo ukuzwa ukuthi eLebotswana lilakho ukuqala ukurelaxa ama-restrictions awe-lockdown. Noma nje i-health yabantu kumele ifakwe phambili. Abanye bethu badubeka ngesikhathi lesi bengela ngisho abangakudla ngoba bephila ngama-peace jobs. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi uhulumeni athi ama-restrictions azo-relaxwa kancane.
Omunye ophila ngokubamba-bamba imisebenzi yama-peace jobs, uMzana Nkazimulo Moyo, uthi noma nje bekhathazeka ngezempilakahle ngesikhathi se-coronavirus, kuqhakathekile ukuthi ezinye isigaba zomnotho ziqale ukuvula kuze abantu benelise ukuphila.
Abanye bethu babuyele ekhaya ngenxa yobunzima obulethwe lockdown. Kungaba kuhle uma kungaqala ukuthi ezinye indawo zivule ukuze senelise ukuziphilisa.
Umongameli Masisi uthi kungedlula u-7 Nkwenkwezi kungabangala abaningi abathola libe lomkhuhlane we-coronavirus kuzaqala ukuvulwa amabhizimusi kancane kancane. Noma nje kule themba lokuthi eBotswana ngenxa yenani eliphansi labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqala ukubuyela esimeni sakuqala kungaba yindlela ende ngoba ungaziwa ukuthi isimo singathatha yiphi indlela kusasa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele-Botswana.
Yisikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Oliver Lelisayo, Mpraxidus Jeremiah.